izizwe lani zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khonaphana abantu bangkhona abanye ba ngabe kuqembile leZanu-PF sibili abanye njalo bese emaqombini amanye atshiyeneyo akugcina bona labana o-TPC umthwakazi ozaphu abanye njalo yilabana vele abangenziyo okwamabandla so kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abeZanu-PF kuphela njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapho ababevele bethengisela khona indalane yasegodini so le minyaka ethize nawo kulokuthi kuyalungiswa kuyakhiwa pho ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becina bengena ezindaweni ongamlanga bebekhona khona ngakho ke kuyadika ngalo bana ngabe i-council yathatha izindaba le seriously lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ayikhambela engkhona nxa ngayiphambanisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi barelocate beyongena kwalaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo ngoba thina njengemandla leZanu-PF silibandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho akusikho ke ukuthi bona kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu njengoba ngithilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abanelungelo lokuba nama-members of any political party engabe ikhona kuphinde kube labanye vele abangangeniyo zonalezi zepolitiki labo uyabathola futhi khona pha
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa ugabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona kuliqiniso yini
lokho lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathiyene ye bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha koBulawayo seke sikubona ubana abanye babuya bevela magonyeti awembambayela amagwili into ezithile ezinjalo nje babuye bethengise abanye ngalo abanafika bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangkhona sebaze bagcina bahlala khonapha baba izakhamuzi zakhonapha koBulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekile yobana umuntu angahamba ngaphi langaphi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi yona banike sona ukuthi nxa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhonapha emzini labe lifike khona lihlalisane labantu bona labe libathole bekhonapho hathi ubona lifike selicine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho liyabe seliseli wrong ngiyabazonda abantu nxa sebefikile benze njalo babona yibo asebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bejiye izigaba zabo khonokwana yikho okucina sengithi kona i-development ingabi khona ngoba laba abantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona interest yabe yabisemuva emakhaya lapho abasuke khona.